Kuzuzo sizwe ukuthi siyananzelela ukuthi kobulawa lapha ubudlwangudlwangu lo erobhari, ukubulawa kwabantu, ukutshaywa kwabantu, kuthathelwa abantu impahla sokwandile. Isehlakalo lesi senzakeleyo esomunye wethu osebenzisa ngalo esidutshiliweyo abantu befuna bezothatha imali kuyatshengisa ukuthi umoko obulawa osumubi, abantu abasahloniphani, abantu sebedinga imali ngendlela ezinzima zokubana bangahloniphi impilo. So lokhu kuyasikhathaza kangako ukuthi singaqhubeka sinje sibona ungathi izinto azimanga kuhle. Asikwazi kungabangela kumbe yindlala ekhona kumbe ushota kwemisebenzi. So kodwa lanxa kunjalo akukuhle ukuthi umuntu aze ayebulala ubuni ngakushota kwemisebenzi. So ke sesilohlupho olukhulu lokuthi sibili sokufanele abantu bafake amakhanda ndawonye lamapholisa lohulumende kubonakala ukuthi kambe lokhu kungabanjwa njani, ngoba hathi lokhu osokusenzakala sokusedlulisa amalawulo abantu abasahambe ekhululekile, abantu sebesesaba ngokuthi awukwazi ukuthi ekuhambeni kwakho uzahlana lobani umuntu ethweleni, lamapholisa afanele asebenza adinga imbobho le egcwele ebantwini.
Idolobho lakoBulawayo belisaziwa ngokuthula eminyakeni edluleyo bungekho bonke ubugebengu lobu. Libona ngani bubangelwa yini?
Liqiniswa sibithi idolobho lakoBulawayo kwakuyidolobho lamakhosi, idolobho elilokuthula elilabantu abahloniphanayo, idolobho ebelilabantu abafisa ukuthi bazisebenzele ngezandla zabo bathole imali basele imuli zabo. Kodwa sesinanzele liphose kusuka kuluminyaka ophele kuzofika kuluminyaka ezingena kiwo, kukhanya ungathi ubudlwangudlwangu sobusanda, abantu beqhubeka bebulawa besiya phambili. Engxenye okunye izizathu zakhona ikhona ukuthi sokwabantu sesihlangana kule dolobho nabantu bevelale, abanye bevelale sifike sihlangane ndawonye, ama-cultures ahlangana kakhulu. Engxenye ngokunye okungasuhle kubangela lolu hlupho njalo lakhona okuukuthi sinanzela futhi ukuthi le misebenzi ayisekho. Siphose asikukholi ukuthi engxenye izigebengu abantu abaningi abasasebenzi ngokunjalo sefuna ukudinga imali ngokubulala abanye abantu kuyinto embi kakhulu. Sinanzele njalo ukuthi labona abasebenzayo futhi ungadanzela le mali eziholwayo zikhanya ngathi kuyimali ezingelahlonzi, abantu sebedonsa nzima. Engxenye yikho kungabe kusikhozeka lolu hlupho. Kodwa nxa kunjalo akufanelanga lanxa umuntu engasebenzi afikele umngqondo wokubulala abantu, abantu abafuna ukuzisebenzela basebenze nzima.
Bungaqedwa njani ubugebengu lobo?
Kunzima ukuthi kanti ubugebengu ungaqedwa yini, kodwa sokuqatheka ukuthi abantu bafake amakhanda ndawonye bakhulumisane lamapholisa. Uhulumende awunanzelele ingxenye angezelele amapholisa ngoba sesinanzele ihlupho esibalalo kathi samapholisa amalutshwana, lamapholisa futhi enjalo alalazimota. Uyafona ukuthi okulohlupho abantu sebebanjiwe, abantu sebetshaye, umuntu sebebulewe, amapholisa abakuphendula abalamota uzekuthiwa buzosithatha, sebefuna ukuthi bazothwala ngabantu nje. Khona kuyatshengisa ukuthi hhayi akusuke kube lube le nto ehamba kuhle. Uhulumende kabona ukuthi uyachatha amapholisa enough, amapholisa futhi afanana abanike into zokusebenza nzisa, babe lezi khale ezeneleyo, babe le mota zokuhambisa ukwenzela ukuthi nxa kusiba le ngozi ezenzakalayo amapholisa agijima ziyafika endaweni. Lokhu ukuthi amapholisa ayesefuna bethwala ngabantu kuba nzima. So ke uhulumende olomlando ukubana aphume le ndlela lamaceba abambekayo, kodwa i-bottom line ukuthi amapholisa abanikwe zonke into zokusebenzisa izimota le mbobho dlale ukubana abahambe bezivikele labo iqathekile, kwenzela ukuthi uhlupho lwesibalalo lwehleliwe phansi. Ngoba abantu sebesazi ungazitshela ipholisa bawutshela ukuthi abalamota bahamba ngenyawo, yikho abantu sebetshontsha intando. Uyakutshontsha lapho iqeda utshontsha engabaleki lokubaleka akukhoze futhi elinyicala phane ngoba sazi kula mapholisa. So ke ngokunjalo uhulumende afake into, kodwa lathi izakhamizi siyacebisana ukuthi sihambe ngokunanzelela sibalekele ukuhamba ebusuku ngoba kukhanya ungathi sihlaselwe sibili, impilo zingalahleka, siyaphambili abantu beqhwebe belimala besiya phambili.